Inkinga sivalayo ukuthi kube le vaccine into ethatha isikhathi eside kakhulu ku research ye vaccine. Lokhu konke kubangela ukuthi kuyabe kumele ukuthi ube le vaccine esithi thina the vaccine is effective in terms of ukuthi inqabele i-COVID-19, but siyabe sifuna njalo kube le vaccine esithi thina i-vaccine le i-safe. But konke khonokho kuyamele ukuthi kuyaba kuthatha isikhathi ngoba kuyaqalisa le lab kuyenyamazaneni kuye ebantwini, you know, and all this, you know, takes a lot of time.
Abezempilakahle bathi bona amagciwane anjenge-COVID-19 ayaguquka. Ungachasisa kabanzi na ukuthi ngoquko bani ebakhona, dokotela?
Inkinga sibalayo ama viruses as well yikuthi ama viruses ayachiyana lama bacteria. You know, ama bacteria siyakwanisa ukuthi sibula antibiotics, sibula ama vaccine esingakwanisa ukuthi siwasebenzise, sikwanisa ukuthi siyenqabeni imikhuhlane ebangelwa ama bacteria. Kahlale umhlobo munye. The structure se COVID-19 yayikhona November, December last year. Nxa ukhangela kathe selebs, ukhangela esithi thina i-genetic analysis, kuyaba kukhanya ukuthi already sekule magciwane abe elo mhlo i-structure esithi thina i-structure sasesitshiyene laleso sasivele siyiso originally. So you can imagine trying to develop a vaccine, you know, by the time you think you've made headway to a structure esasikhona 2019, ukompare lakhathi esekugcine nokomnyaka, the structure looks different. So you are going back to the lab again ukuthi uphinde uzame ukuthi ubone ukuthi, you know, kuyini okungayenziwa ukuthi kube le vaccine which will be, you know, stable. Kusiyakwazi konke khonoko ukuthi kwenzakala ku-influenza. Each year i-vaccine esizisuzayo ze-flu or influenza, it's a new vaccine that we get. So every year they have to manufacture a new vaccine because of the nature of our viruses in the land as pattern. So it's a mammoth task, you know, now zamo kulwisana lento ehlala ingani yajinjajinja nje ukuthi isimo sawo yikho lapho esiba khona le nkinga.
Lina njengengcwethi ezezempilakahle elikhangeleleni emsebenzini wokulungiswa kwe-vaccine le,
one of the things esingathi thina siyabe sifuna ukuthi maybe kungayenzakala ukuthi igciwane leli litshintshe libe ngumhlobo ongasabulali abantu, umhlobo ongasabangela ukuthi abantu bagule kakhulu, bangakwanisa ukuphefumula, bangakwanisa ukuthi kube njenje nge-influenza. Ukuthi influenza, you know, 1918, 1919, you know, yabulala abantu abaningi kakhulu, but kanti okwakhathe seselisi igcikwane likwanisa ukuthi silizuze sibe loku ngama-muscle pain, muscle ache, you know, sikwanisa ukuthi after 2-3 days sikwanisa ukuthi sibe ngcono sibile esimeni sethu.